soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Linga lifuka njani izindaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesithathu mhlazi ku 7 Julikazi 2022 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umkhokheli webandla le MRP umnomzana Mqondisi Moyo uthi ulobufakazi bokuthi umnomzana Joshua Nkomo waphiwa ixesha lokubusa isizwe sikamthwakazi kodwa yena wala.
Uinosingala wasekhuluma wasesithi uyakhumbula ukuthi kuzosayinwa iLancaster Agreement. Abelungu bathuma uSelot Carrington kubaba uJoshua Nkomo ukuthi amkhumbuze ukuthi amazwe lawa bawathole emavili.
Inhlanganiso elwela ilungelo labathengi eConsumer Council of Zimbabwe ithi imali edingakalayo ngenyanga ukusetshenziswa umndeni owodwa ilokhu ikhuphuka ngenxa yokuqonga kwentengo yokudla.
Ama salaries awo ayachinja once a year, but intengo yezinto ngenxa ye value yemali iyachinja every week every week, so kuyathwalisa nzima.
Imali etholwa yiZimbabwe ekuthengiseni impahla ithiyeneyo kwamanye amazwe kumbe ama-exports yehle ngesilinganiso sokulithumi lambili ekhulwini 12.6%.
Kubangelwa ukuthi bekuhlale i-industry yethu seyawa, asisela industry, asisela manufacturing, sesi-importer force yonke into ongayicabanga nje, mayonnaise, o-cooking oil, oshukela, labo sepa, lapho konke konke.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Umkhokheli webandla le MRP umnumzana Mqondisi Moyo uthi ulobufakazi bokuthi umnumzana Joshua Nkomo enkulumeni zokuxazulula udaba lweZimbabwe eNgilandi ezithiwa ngama Lancaster House Talks ngomnyaka ka-1979 waphiwa ixesha lokubusa isizwe sikamthwakazi kodwa yena wala, wathi ufuna ukubusa ilizwe leZimbabwe lonke. Kumaviki amathathu asanda kwedlula, uMoyo waphehla ingxoxo mpikiswano lapho aze atshele umhlangano webandla lakhe ePlumtree ukuthi ngokungavumi ukuthi abuse isigaba semaNdebeleni uNkomo wathengisa isizwe. Lamuhla kuhlelo lwethu lapho esihlaziya khona imbali kamnumzana Joshua Nkomo lebandla lePF Zapu, silengxoxo loMoyo. Siqale ngokumbuza ukuthi bufakazi bani alabo ukuthi uNkomo wayephiwe ithuba lokubusa isizwe sikamthwakazi.
Ubufakazi bami lobo ngabuthola kwabanye abadala ababekhona ngesikhathi kuzosayinwa iLancaster Agreement. Ngo-2008 ngake ngahlala umhlangano lapho sasiyidelegation singu-36 silidwa ngubaba uZilethu uDumiso Dabengwa ngemva kokuphuma kwabo kuzanu PF. Lizakhumbula sebeqhuba uhlelo lwemabambo Doni kusile project. Inosingala Zilethu wabiza ubabuDumiso Dabengwa ukuthi ufuna ukuzomxoxela ngenye imfihlo engakadluli emhlabeni. Ubaba uDabengwa wasedinga abantu ababengafika i-36, lami ngangomunye walabo bantu ababekhona. Mina ngahamba ngimele ibhethu likaZulu. Kwaba lokuphikisana okukhulu singakayi kulomhlangano ngoba wayenzelwa endlini ka-Inosingala. Abantu besithi abayi kuyabona u-Inosingala ngoba engumbulali wabulalisa abantu bakithi ngeGugurawundi. Wathi yena u-Inosingala yimi engenza uJoshua Nkomo engabusi eZimbabwe, esasikubangile kwakungekho politically but kwakupersonal. Kwabakhumbuza abadala abagoqela ubabuDabengwa labanye ababekhona ukuthi liyakwazi langempela bavuma. U-Inosingala wasekhuluma wasesithi kubo babuDabengwa lathi liyakhumbula ukuthi kuzosayinwa iLancaster Agreement. agreement abelungu bathuma uSelot Carrington kubaba uJoshua Nkomo ukuthi amkhumbuze ukuthi amazwe lawa bawathole emavili kungakho abelungu bazimisele ukuthi bambisele ilizwe lemathibeleland injalo iMashonaland bayibisele injalo ngomlomo wakhe uNosinkala njalo bephendula obaba uDabengwa labanye abadala ababekhona bathi ubaba uJoshua Nkomo wathatha induku yakhe waqoqoda uLord Carrington ekhanda wathi we are the sons and daughters of his soil, give us this land in one, we'll see it on our own when we get back home.
Manje bona labo abakutshelayo bathi kwenzakalani?
Bonke bekufakaza ukuthi ubaba uNkomo wayelalo ithuba lokuthi iMathebeleland ayiphiwe injalo. Ngizakhumbula ukuthi omunye owayencindezela ukuthi iMathebeleland ibe lilizwe elizimele lilodwa ngubaba uChief Khaisandi Wendilate owakhuluma kabanzi khona ngale Lancaster. Ubaba uJoshua Nkomo kaze wamzwisisa. Ngilabo ubufakazi futhi obunye ngemva kokuhlala phansi kwami labadala ukuthi ubaba uJoshua Nkomo uthe engadluli emhlabeni ngo-1999 wahamba wayaxolisa kubaba uChief uNdiweni uMdladla the late ukuthi ayi ngilusizi ngiyaxolisa ngaphambanisa ngokungakulaleli ukuthi sisiya kuma-talks aseLancaster ngabe ngavuma ukuthi ngamukele iMathebeleland ilizwe elizimele lodwa ngoba lokhu kwakungcindezelwa ngubaba uKhaisandi Wenu ubaba uJoshua Nkomo esala. Bakuveza futhi abadala kimi ukuthi ubaba uJoshua Nkomo engakadlula emhlabeni wahamba wayacela uxolo kubaba uChief uNdiweni.
Lo ke ngumnumzana Mqondisi Moyo umkhokheli webandla leMthwakaz Republic Party. Sizaqhubeka ngodaba lukaMoyo ngevikezayo lapho uMoyo azachasisa ukunenge ngokuthi uNkomo wayeza kuba ngumkhokheli onjani ngabe nguye owabusa ilizwe. Kusasa kulolu hlelo silendodana kaMuyi uSibangile Zwe Nkomo. Tiyani indlebe. Inhlanganiso ye-Consumer Council of Zimbabwe ithi imali edingakalayo ngenyanga ukusetshenziswa ngumndeni owodwa ilokhu ikhuphuka ngenxa yokuqonga kwentengo yempahla lokudla. Inhlanganiso le ithi ekupheleni kwenyanga kamabasa imali le ibiyinkulungwane elikhulu lamachumi amathathu lantathu amadola eZimbabwe, 133,000 njalo ikhangelelwe ukuveza inyanga edluleyo ekanhlangula lamuhla. Isiphathamandla salinhlanganiso esigabeni seMathebeleland umnumzana Comfort Mjekeza utshele usithandekile emhlanga weStudio 7 ukuthi bayaxoxisana lezinye inhlanganiso njalo beqwayise uhulumende nxa beqoqa amanani la abakhuphayo.
Uyakwazi kulabanenge ba-involved kusinto sokukhangela ukuthi intengo singaphi. Lo hulumende layo lesandla ayebekhangela lathi siyabe sikhangela sesiqedile siyaba si-share ama-notes sibonisane. At times kuyaba lokutshintsha okuncane but isikhathi esiningi indlela abayenza ngayo lenziwa ngama-department amaningi le ndlela esiyenza ngayo iyavumelana. So siyayenza kuphela ukuthi kube lama-checks and balances ukuthi sikhangele sibonisane. Siyayenza sithi ama price surveys. Imali ya America leyi sekhanya iyo epega ama prices. Ngesinye isikhathi kungayenzakala lakho ukuthi enye iviki imiyehle konke kuyayenzakala nxa into iku auction anything can come out. So ngenxa yakhonoko intengo nge-local currency Zimbabwean dollar ziyatshintsha iviki neviki. Sikhuluma kathesi e-bread basket yethu idlule khonapho ngengikhuluma ukuthi ku-133 leya yi-end of May. Kathesi seyiqanse mpijana.
Lithini ngokwenzakalayo kathesi elizweni? Abantu abaningi bayehluleka ukuthenga impahla ezitolo. Liya likhulumisane yini lo hulumende ngempumela yokudingisisa kwenu?
Abathengi sebethwala nzima njengolikwazi ukuthi lapha eZimbabwe sisebenzisa imali ezinenge ngesikhiwa bathi multi currency, imali zamazwe atshiyeneyo. Every Tuesday i Reserve Bank iyabe i auctiona imali ya America i beyithengisa khonoko kwenza ukuthi every Wednesday Tuesday khonapho intengo yamaliyente yezinto lapha ngkhaya nxa zithengwa ngemali yalapha eZimbabwe siyaba sesitshintshile siyaqhanza every week. I challenge enkulu kuma consumers zathi ama salaries awo ayachinja once a year but intengo yezinto ngenxa ye value yemali iyachinja every week every week. So kuyathwalisa nzima even ukuthi ba plan babe ngakwazi ukuthi kusasa iusa iyavuka ingapi because i business yonke sebefaka intengo sabo ngeusa yebo bayavumela ukuthi uthenge ngemali yalapha but babe isebenzisa i rate leyana ukuthi iyachinja every Tuesday. Isizathu sinenye yebo i economy yethu generally ayingaperformi kuhle konoko umuntu wonke uyakwazi ukuthi hayi i economy yeZimbabwe i capacity utilization yethu incane kakhulu khonoko ukuthi asiproduce ngendlela sifana ukuthi siproduce ngayo sirelya ngokuthenga ezinye izinto phandle kwelizwe even izinto zasifana ukuthi sizilungisele lapha thina at the same time imali yokuthenga phandle yakho na isihlupa kwenza ukuthi intengo siqanze every day. Singakhuluma even i capacity yenkampani elungisa igetsi lapha ukuthi i supply igetsi kuma companies a producer iphansi kakhulu nxa izinto ziproducer zizilutshwane i production cost yakho na iyaba more and izinto lezana ziyadurela ama consumers. Impi ye Ukraine le Russia yewa si cheapa ndilayo ya affecta umhlaba wonke jikelele le Zimbabwe layo ya affectwa in a small way ngempi leyana into enhle uhulumende uyalalela nxa sikhuluma the implementation could be another thing but we are thankful for the government ukuthi each time nxa sifuna ukukhuluma labo bayasinika ithuba lokuthi sikhulume bayasibuza labo konoko bakhangelela ukuthi siyenze.
Hello ke ngumnumzana Comfort Mujekeza isiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo labathengi eConsumer Council of Zimbabwe esigabeni seMathebeleland obeqoqa ecingweni leStudio 7 ekwabulawayo. Lokhu sikudaba olufanayo imali etholwa eZimbabwe ekuthengiseni impahla etshiyene kwamanye amazwe kumbe ama-exports yehle ngesilinganiso sekulitshumi lambili ekhulwini 12.6% isuka ku 587.3 million ngonkwenkwezi yayafika ku US 513.1 million ngenyanga edluleyo. Lokhu kwaziswe lugatsha lukahulumende olubona ngezamanani oluZimbabwe National Statistics Agency kumbe iZimstats izolo. IZimstats ithi njalo imali esetshenziswa ukuthenga impahla etshiyene kwamanye amazwe ama-imports ikhwele isuka ku-US dollar 637.2 million yaya ku-US 714.5 million. UNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe losomabhizimusi ongumsekeli kamholi wenhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association umnumzana Alec Ndlovu othi amanani la aveza sobala ukuthi umnotho welizwe ususesimeni esibi kakhulu.
IZimbabwe nje yona iseyaba lokho esingathi i-consumer economy singananzelela i-productive kumbe ngithi production kuma-industry siyayehla phansi kulezi zathu eziningi kakhulu ezibangela ukuthi sehluleke ukuthi senze lokho okuthiwa yi-manufacturing sibe le mpahla eziningi esizithengisela amanye amazwe. Lokho-ke kulomthelela wokuthi inzuzo yemali okumele siyizuze ngokuthengisela amazwe angaphandle yehle kodwa bese kukhwela inani lempahla kumbe le mali esiyisebenzisa nxa sithenga impahla zangaphandle. Kubangelwa yikuthi basically i-industry yethu seyawa asisela industry asisela manufacturing sesi importer phose yonke into ongayicabanga nje mayonnaise o-cooking oil oshukela labo sefa lapho konke konke umlando omkhulu ngokuthi sivuselele ke i-manufacturing sector kwenzela ukuthi isenelise ukwenza ama-export.
Ukhonoko kwenzani kumnotho weZimbabwe kahle kahle babandlovu ngoba siyazi ukuthi kawumanga kuhle njalo uqhubeka ubhidlika ngakolunye uhlangothi njalo akuphathisi uZulu weZimbabwe yini oba le khono njalo lemvumo yokuphuma phandle ayisithengela lokwakufunayo.
Umnotho kuyawubhidliza kakhulu lokho baba Nkomo, kuthiwa elisando sibili kumbe ukuthi sagila, ngoba akusoze kuncedise kakhulu ukuthi sibe ngabantu abathenga impahla sichakamisa ama-industries amazwe angomakhelwane, kulokuthi thina sifake in-place ama-systems azakhuthaza ukuthi abahlanyeli kumbe abatshali bezimali bahlanyele kuma-industries kusukela nje ku-agriculture isiza kumanufacturing leyana esithi primary industry, le-secondary industry kusiya ku-commerce. Kuqakathekile ukuthi lezo ndawo zithole usekelo kakhulu kwenzela ukuthi kube le-productivity. Akusincedisi kakhulu, kanti-ke labo abahambayo lathi esihambayo siyathenga ngaphandle, akusincedisi kakhulu ukuthi sithi thina sizavuselela amabhizinesi ethu ngokuthenga impahla ezingaphandle kwelizwe lakithi. Bekuza kuba lula ukuthi lanxa sithenga sithengisa kube kubana siwoda kuma-wholesale kumbe kuma-retailers akhona apha eduzane, ngoba ukuya ngaphandle kwelizwe lakho kakulula. Sikhumbule nje izinto eziyabondleko zokuhamba i-transport, sikhumbule iy'ndleko zabo passport. I-passport yethu ngakhona iphose iyadula okwedlula onke ama-passport emhlabeni. Yela nxa kuthi ishiphile 120 US dollars per passport, kanti-ke sake saba ku-$318 per passport. So lokho mbona into engasincedisi kakhulu. Okucakathekileyo ukuthi sivuselele i-productive sector kumbe i-manufacturing yethu kwenzela ukuthi i-economy yethu ijikelele ivuke ime ngenyawo.
Alo-ke ngumnumzana Alec Ndlovu, usomabhizimusi njalo engumsekeli kamongameli wenhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba athiyeneyo. Iphephandaba le-Chronicle lilodaba lokuthi osabhuku ilizwe lonke jikelele sebezaholiswa imali ngamadola eMelika. Umsakazi wakweleBhilitane oweSky News ulodaba lokuthi lisiyatshona elayizolo kweleBhilitane amalunga edale leziphathamandla zikahulumende kamnumzana Boris Johnson ezingamashumi amane lasithupha 46 bese zithiye umsebenzi, zisethesa uJohnson icala lokungaqhubi kuhle umsebenzi. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Amavuko, amavuko ku-Studio 7, amavuko ngolesithathu. Siyabonga, siyabonga kakhulu ukuzwa amanyuzi amnandi Studio 7. Mina into engingayicacisa kubantu bakomthwakazi, ngicela abantu bakomthwakazi bahlukane indaba zokwenza ukuganga nokubulalana emathebheleland. Asiyekeleni, lowo ngumkhuba omubi wabantu baseMpumalanga. Kuba omubi wabantu baseMpumalanga bawufundiswa nguyise wabo owafundisa abantu into embi yokubulala abanye abantu. Labana abantu baseMpumalanga indaba le yokubulalana bayithatha ngesikhathi sikababa wabo, yena lo sowashonayo owayebuya wazobulala abantu beMathebheleland bengela cala. Abantu abakho vele ungabafundisa into embi bayohlala beyenza impilo yabo yonke, noma ungazama ukubakhuza njani, kodwa imfundiso yakho yiyo eyabe isigcwele emakhanda abo. So thina njengabantu besiNdebeleni asizange sabulala muntu thina emhlabeni. So ngiyacela abantu bakithi bonke baziphoqe njalo siwukhiphe lo mkhuba wabantu baseMpumalanga wokubulalana, ngoba sebefuna ukuzofaka lakithi basenza abantu ababi bokubulalana. sibonge kumthakazi Republic Party ukuthi ufundisa abantu bakithi isiko labo ngoba thina isiko lethu lithi hlonipha uyisho lonyoko. Ungabona ungasahlonipha uyisho lonyoko omunye umuntu uzokuhlonipha kanjani? So siyacela kakhulu ukuthi abantu bakumthakazi baziqoqe bazazi ukuthi babuya nansi iparty yenu engalaba ndululo engela kuvulalana emarapia izakibulale muntu njalo ilande ukuzokhulula abantu ebugqileni lobo bukhona. Asibayekeleni baqhubeke ngento abayenzayo kodwa bengadlaleli kithi ematebheleleni ngoba bazohlokoza inyosi zizithulele. Ngibonge ngumlilo okhulumayo egodi.
Studio 7 hayi philani 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 lapho liphile lapho hayi ngiyalithanda mina philani lonke lapho hayi bese mvulisa ke bonke izalani zasezimbabwe. Naloko mphinda futhi ngidaya abadala nxusa abadala abadala abasebenzayo sibasebenzayo eSouth Africa abadala sebegugile hambane emakhaya abahambe emakhaya abadala abasebenza emazweni kuphi kuphi asebegugile abasukayo sibili bethi hambane emakhaya lingathiyi imizi kakhulu iyoti labogogo lapha hambane emakhaya lenzima sisa imizi bese sitoko abafana lokhu kubuyeke kuzongena lakho kuthole umsebenzi kodwa umsebenzi endaweni lapho akusebenza khona. Ungabi lokhu ungumdala lokhu ukobasi laphana ukobasi lokubizwa awusameli awusameli Michael hayi isumdala hamba 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 ekhaya ngikhalutshile abantwana labo ekhona ukuthi bebhanditshe bebhanditshe ngoba uzime ekhaya laphana kakula msebenzi kusina kudedelwane lanike ekhaya ngale ngelihlala phasi akusila phela lilwisayo manje kathesi hayi lizamile liphushile sibafundisile abantwana namba sebekhulile kabasebenzi kababuye bezisebenza ngapha lina libuyele emakhaya leyigcina lani imizi ngale badala badala sebegugile. Ngiyacela ke lapho nkosi yami.
Hayi ngingenele abantu bakithi iStudio 7 ngihlale phezu kwalolu dabi kakhulu ohlezi kuhlupha abantu ukukhuluma ngokuthi inkomo wasithengisa. Nambona ngathi imthwakazi Republic Party njengoba ikhona imthwakazi Republic Party and siyakwazi sonke vele ukuthi into emathebeleni lokuhle mntwana ezapha. Hayi imthwakazi Republic Party mntwana ezapha abantu abezapha. Akuthi ukuthi ungaphuma ekhaya likababa wakho sasayifamily noma likati ngazwana lokumhlupha kodwa lisasayifamily. So imthwakazi mbona ngathi ingasisiza kakhulu abantu bakithi ukuthi vele kahlahla akho vele izapha ayifakwe under pressure ukuthi vele ukuthi kwahamba njani kuze kufi ifike esibangeni sokuthi ufa abantu bayo kangaka abaningi kangaka bebulawa yiZPF. Akuvele mpela osibangeliswe njani ngoba bakhe unkomo uyakwazi isikhethi akehlale ngalapha namasotha akankomo abasaphila abazi abantu abaphambili bevele ukuthi kwahamba njani kuze kufike kuthela abantu bezebele ngoba ungathi uyabuka abantu bathwile amancweba khona ukuyeza yini umathebeleleni abantu bamathebelele bona bodwa behlukane phakathi ngembono bengazwanani bodwa phinde futhi kulimazela izimbabwe yonke abantu bezimbabwe bengazwani futhi bonke ngenxa yento eyenziwa yiZPF isasekhona izanuphevu nababulali bakhona bakhona ungakuthi wonke umuntu ezimbabwe uyadinga mpela ukuthi ebesitrike kuyisizwe sikhulu kakhulu kuvele ukuthi kanti abantu babulawe nani. La uzaphuka zami ukuekta ngendlela eqondileyo mpela ebe nguye uzakhokhela le nto ukuthi kuvele ukuthi abantu bakhe babulawe nani kangaka ngoba masisala thina sodwa singazwanani asizi kwafa kwazwana esasafa sazwanani if labo bantu abayenza lo sabayeka baze bafa baphela bengazange betsho ukuthi kanti bahamba njani. So into enjani iyadingeka ukuthi kakhulu umthwakazi Republic Party lozapha ake behlale phansi bekhulume ngoba umthwakazi yayatho ukuthi izaphu yabulasa abantu lozapha eluthuli bekekhulume bona bodwa betshela abantu kathi kade kwahamba njani abantu impendlo bazifuna indaba lazo siyakwazi ukuthi phambilini ngesikhathi esadlulayo okungakhulunywa ngakho lo kungakhulunywa ngakho izalo fiza ibulala. So akukhulunywa lesi khathi ezothi abantu bezwana ngoba solonke izaphu le mthwakazi isimela kungathelwana amanzi kahle yalimaza emathebeleni kakhulu izabona abanye bethu behlala bethi emashoneni basola kade hayi bazeke ukuthi ekhaya vele ubaba lo malume lapha awuzwanani. So into okumele ungaba abantu bayilungisana leyo kungakhulunywa kulo sizi ngoba la ngabanye khona kodwa kusala into ehlala yenzi nankagara ehlala yethule ekhuluma la imthwakazi layo yini sizi nale ikuthi iyamxegisa amagroup barayit impela omunye kadonsa unyawo lolu bedonsa unyawo lo izano phiye fiza zilivele
Studio 7 sanibonani nabalaleli bonke nje siyanibingelela basakazi bethu abahle nonke ngendawo ngendawo siyanibulisa nje bafowethu siyabonga kakhulu indaba elisinikeza zona siphuma nje ngoba zinjalo futhi siyabonga ngoba nje yalithatha ihlangothi bakithi mhlawumbe nayo izokwifundo yamarekhodi ngiyazi ukuthi sisuka sibe baningi kakhulu mhlawumbe so kugcine kungenzeki ukuthi sifunde sonke ngesikhathi esisodwa kodwa ake mphawule lakho kakhulukazi ngale ZANU-PF bantu lokubhizi kuqamba amanga ibulala abantu bonke abantu bayazi ukuthi ZANU-PF vele yababulala abantu isebenzisa abanye abantu mabeqeda bona sebehlehlele emuva benze ngathi abazi ukubeni besazi and kodwa
labo bantu abavuma ukusetshenziswa ezamPF bephiwa e-R2 noma bephiwa lelo dola elingasebenziyo. Into abayenzayo imi ngoba amacala layo ugcine engasali ezandleni zabo. Bona othuma labo bayazi kahle ukuthi zamPF ibulala abantu, bayazi kahle kamhlophe futhi othuma bayazi izandla zabo zinjani zigcwele igazi, inhliziyo zabo zivuza igazi namagazi abanye abantu, abanye abantwana bayakhohlwa ukuthi nabo bazalwa ngabanye umama, nalabo abantu ababulalayo bazalwa ngabantu. Engakhohlwa ngenyelana inkosi izophendula nabo uzofika ekugcineni. UNkulunkulu akuso sithuthi nankaka kwababulala abantu abasebenzisa othuma labo ejikela abafowabo bebabulala abantu kodwa ekugcineni bakithi nabo bazofa. Kwazi nalo mjida lo oqamba amanga lo bakuguda kwashe lo angazi noma lishona noma yini bantu yayike ukuqamba amanga lalo kithi inhlanzi inhlanzi. Asinani nenhlanzi thina sizenzani inhlanzi? Hayi bakithi akaseki nje akaseki. Thina sifuna ilizwe lilunge libe right wonke umuntu akhululeke njengabantu base-South Africa abakhululekileyo.
Salibonani, salibonani bantu beZimbabwe. Vuka njani ezindaweni zonke. Ngithanda ukuncenga kakhulu ukuthi abantu abangobaba emaphathini wonke kabayekele ukuvusa impi yokubulalana. Ithi incwadi yamaGalathiya mase lidlana ibhasophe lingaqedani, ilizwe lizasala lingelamuntu. Ngoba obaba bangangena emaphathini bafuna amaphozishini ngenkani. Iphozishini umuntu uyinikwa ngabantu benanzelela ukuthi lo angasenzela lokhu. Nxa wena usungayifuna ngenkani ukuthi uzabulala abanye abantu ngenxa yokuthi bafakwe ngabantu, umphefumulo womuntu uyabizwa phezu kwabo. Yikho ubona izangoma zayalo ukuphosela uJona emanzini. UJona esithi mphoselanelwane, but kathi ufuna umphefumulo wakho ubizwe phezu kwenu, babekwazi ukuthi ukubulala umuntu kulicala. Kathesi abantu bayaphela emaphathini, ungathi umuntu ubulele ngumuntu wenye iphathi, kathi kubulalana abantu bephathi eyi-1 bebangizikhundla ukuthi lo angafani nanjangena. So badala indaba le futhi kubobaba, ilizwe liphela abantu ngabobaba. Ake lixoli, ake lixoli. Umgodi wegugurawonde lugcwele abantu ngobaba ababebulala abantu, akula mama wabulala umuntu lapho ngobaba abaqedisiswa. Kodwa lelokho linxwanele ukuqedisiswa kasize seZimbabwe singanani. So hlalani phansi litshela namahlomo.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318.
Lo ngumsakazo weStudio 7 sisakaza eZimbabwe. This is a Sipuma, a Voice of America at the Washington DC.
Kwezemelika, ujaha owadubula abantu abayisikhombisa bafa edolobheni le-Highlands Park esigabeni se-Illinois izolo ubesemthethwandaba. U-Robert E. Bobby Krimo III kaphiwanga ithuba lokuhlawula imali yesibambiso aze amiswe emthethwandaba we-Chicago izolo. Lanxa kungakacaci injongo yokubulala abantu laba, uKrimo oleminyaka yokuzalwa engamachumi amabili lanye 21 wake wavakatshelwa ngamapholisa kathathu. Ngomnyaka ka-2019 amapholisa aya emzini wakhe ngemva kokuba uKrimo efuna ukuzibulala. Kwathi ngemva kwenyanga ezimbalwa amapholisa aphenduka njalo esetshelwe ukuba uKrimo wayesefuna ukuzibulala, wayefuna ukubulala abantu bonke, njalo amapholisa amthola elenkemba lengqamu ezijiyeneyo. Umsekeli kamongameli welizwe unkosikazi Kamala Harris uvakatshele imuli ezilahlekelweyo khonale eChicago wasola ukutholakala lula kwemibhobho emele isetshenziswe empini.
This should never have happened. We talk about it being senseless. It is senseless.
Amapholisa athi imibhobho emihlanu iyatholakala endlini kaKrimo yathengwa ngokusemthethweni. Isikhathi kasavumi ukuba siqhubeke sisonke, kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Umkhokheli webandla le-MRP uMnumzana Mqondisi Moyo uthi ulobufakazi bokuthi uMnumzana Joshua Nkomo waphiwa ixesha lokubusa isizwe sikamthwakazi, kodwa yena wala wathi ufuna ukubusa ilizwe leZimbabwe. Inhlanganiso elwela ilungelo labathengi e-Consumer Council of Zimbabwe ithi imali edingakalayo ngenyanga ukusetshenziswa ngumdeni owodwa ilokhe ikhuphuka ngenxa yokuqonga kwentengo yokudla. lingakhohlwa ke balaleli ukuthi siya kugqiba kusasa uhlelo lwethu lapho ebesilonda khona imbali kamnumzana Joshua Nkomo. Kusasa ke sizakhuluma lendodana yakhe. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho kuzilalela ebulenjini ku www.voandebele.com. Asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo 7:30 ntambama.